si lemihlangano esiyenzayo sikhuthaza amalunga ethu ukuthi azimisele ukuthi njengobana kuzaba lohlelo lokubhalisa ukuvota oluzakwenzakalela lusenziwa ngabantu bakahulumende besondelele emizini yabantu, lokho kuthiwa yi-mobile voter registration. Bonke abantu ukuthi bazimisele ukuthi ngaleso sikhathi wonke okahambe wavota kureferendum engabhalisanga abe lesiqiniselo sokuthi nxa leyo hlelo lubuya uyabhalisa. Lokho sikwenza ikakhulu sixoxisana namalunga ethu asemakhaya ngoba yiwo alenduba ezinkulu zokuthi lapho kubhaliswa khona kuyabe kuhanjwa imimango emide ngezimali ezinkulu. Lokho ngokokuqala. Okwesibili esikwenzayo sikhangelela ukuthi sibe le mihlangano yabakhokheli babasha abazabe behamba bekhuluma labantu izindawo eziningi ezijiyejiyeneyo. Lokho siza kuqala ilanga likaphumi, kodwa osokumgcele ukuthi sizaqala ngaphi, sizaqalela eMtare kuze lezinyanga ezimbali ezizayo nxa inhlelo zethu zide zaphuma kahle. Njalo futhi okunye esikhangeleleyo ukuthi sikwenze ikukhusela abantu abatha ukuthi nxa siza kungena kunhlelo lezo kuthiwa ngezama-primary elections enhlanganiso, laba abazakhwalifaya ukuya kuma-primary elections babe ngabantu abazayenza bekhankase ngokuthula, kodwa bebe lesiqiniseko sokuthi njengabantu abatha yibo abazakhethwa ngamalunga enhlanganiso ukuthi babe yibo abazamela inhlanganiso kukhetho loluzayo. Ngingathi lezo yizinto ezintathu esikhangela ukuthi sibe phakathi kwazo ngesikhathi samalungiselelo lokhetho.
Abasekeli benu abalahla izithupha liyabancedisa yini ukuthi bayethatha ezinye njengoba sezithathwa kungela mbhadalo ngaphambilini kokhetho?
Ye, khona lokho sivili siyazama ukuthi sikwenze. Ngingathi nje namhlanje ngike ngaba lomhlangano lomunye ukhulu ongase umuntu omutsha ozelwe ngo-1930 ongakazi abe lethuba lokuthi abe lesithupha ende ubelisa kadesi ukuthi engancediswa njani. Ungomunye wabantu esisenhlelweni zokuthi sibancedise nxa kudingeka indleko zokuthi behambe belapho kuthathwa khona izithupha sibathwale. La malunga ethu nje siyawancedisa ngazeni lezi zindlela, yikho sisagijima nje ukuthi silamaqembu akhona angena izindlu ngezindlu enxusa abantu ukuthi babe amalunga enhlanganiso. Sesiwakhile amaqembu ethu lololo lwazi ukuthi ahambe etshela abantu ukuthi lokhu yikho sokusenzakala ngesikhathi senileso, ngoba silawo amalunga amaningi angelazo izithupha ngezizathu ezithile nezithile.
Lona ukhetho lwama-primaries kubandla lenu kuyini okuhluphayo kanti limeleleni?
Hayi, kakukho sibili okuhluphayo, njalo kayikho into esingathi siyayilinda, kodwa kulalokho okuthiwa yi-due process ukuthi kulezigadi bazenhlanganiso okumele zihlangane. Okwakuqala abantu njengobana sebebhalile babhalele inhlanganiso beswazisa inhlanganiso ukuthi bayafisa ukuthi bayimele kukhetho lolizayo, sesilabo abantu sebebhalisile ama-constituency wonke namawadi wonke. Kusamele ukuthi amagqwama wona lawo ethathwe ehanjiswe kuqula okuthiwa i-Directorate of Elections. I-Elections Directorate ihambe iyenza i-report yayo ku-National Executive. I-National Executive ihambe iyenza i-report yayo ku-National Council. Ngemva kwalokho kulapho kuzabe sokumele khona ukuthi kuphume uluhlu lwabantu okuthiwa abantu bancintise. Khona lokho kakuthathi suku olulodwa, ngoba kathesi munye ngamunye olilunga le-Elections Directorate ulawo amagama lawo ukuthi awacubungule ukwenzela ukuthi efaka umbono ojulileyo. Esikubalekelayo yikuthi abantu bese besithi nxa inhlanganiso ithwele lowo uyakhwalifaya lowo kakhwalifayi kuzivuke impi ngakhona lokho. So sisazama ukuthi abantu befake amakhanda abo